Abasekela ibandla elibusayo bathi kulungile ukuthi uMongameli Robert Mugabe abe semhlanganweni we-United Nations General Assembly ngoba kunengi okuvunyelwana eNew York yinkokheli yomhlaba yamazwe atshiyeneyo. Umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma kudala lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi abantu bathanda ukuchothoza uMongameli Mugabe loba engenzanga lutho.
Bamzondo uMongameli noma ngabe ebehambe yedwa kanti bezachothoza futhi beni khona uhambelene eyedwa uMongameli. Indaba engahambanga labanye ngoba angiboni mina ukubana ngokukwana kwakhe lokukwana kwe-system yethu angapho ngokuhamba labantu abangahambelanga bebekhona khona banekuhambeni khona akwenzakali khonaku.
Abantu abaningi bayasola njalo ukuthi uMongameli Mugabe uhambe labantu abaningi eNew York emhlanganweni we-UN General Assembly. Kubikwa ukuthi uMugabe uhambe labantu abedlula amajuma ayisikhombisa abagoqela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantu bakhe lomkhwenyana kanye lomzukulu. Kodwa uJuma uthi akwenzakali ukuthi umuntu athole imali engasebenzeli uhulumende.
Angiboni futhi ukubana abantu abantu sebengathatha imali yokuntona bezinini befuna ukuzinothisa ngakho ukuhamba khonoku ezithi bakuqhamuka ukuhamba ngoba abaningi bakhona bahamba zazele izimba ngabantu abazele ukuhamba ezihlelweni ezithiyethiyeneyo ezikahulumende.
UJuma uthi imali etholwa ngabantu abasebenzela uhulumende abahamba endaweni ezithiyeneyo siyaphungulwa ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni.
Ama-allowance lawo abakhuma ngawo aqunywaqunywa konke ivindakithi ephalamenti sindi xa siphuma waqunywaqunywa izimali zangoko ukubana esasizithola kudala akuseyizo izimali ezindani esizithola kathesi ngenxa yomumo womkonomi ngenxa yomumo wesizwe.
Abaphikisa uMugabe bathi akumelanga abe semhlanganweni lo ngoba kawuletheli lutho abantu beZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Fortune Mlalazi webandla le-People's Democratic Party othi uMugabe ulanda ukuthethisa abanye abantu emhlanganweni we-UN General Assembly.
Uhambo lukaRobert Mugabe seNew York kalusisizi ngalutho sokuphonguba ngihlala yenza nje yegqegqwesi elikholisa uhamba liyefika lilale. So kakusasisizi ngalutho nje sile sifisa ukubana abantu uyazihlalela phansi achiye ngijona umbuso.
Uthi kaboni ukuthi uMugabe uzaphathelani abantu beZimbabwe.
Ayikho into ngoba ukhumbula ukuthi khona kasikho ukuqala uhamba uhamba mnyaka yonke ayephenduka afika siyangise khona la athuka abantu bafika lale abe sephenduka engela lutho le mali le abe hambe layo elizweni aphenduka ngaselayo umkakhe labangani bakhe babuye sebethwele impahla lani konke so kakulanda silethela yona ngaphandle kohlupho nje kuphela.
UMongameli Mugabe ujayele ukuthethisa amazwe afakela abanye bebandla leZANU-PF izitshezo zenodo esithi lokhu kwenziwa kulandela ukuthathwa komhlabathi wabamhlophe ngabantu abansundu. Ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo e-UN General Assembly. Umlalazi uthi uMugabe ulakho njalo ukuthi athethise amazwe entshonalanga lamanye amfakela izitshezo zenodo.
Njengokujwayelekileyo uzatshela umhlaba ukuthi iZimbabwe iyadivelopha njalo ama-sanction yiwo asebulele ilizwe. Lokhu akutshoyo ngibona kuzaphunguwela nje endlebeni kungene ngapha kuphume ngapha ngonxa yokuthi kasela muntu omhloniphayo umhlaba wonke njengendoda esibulele ilizwe la yiyo into asekhangelwa ngayo nje kuphela.
NgoLwesibili ntambama kubonakale uChatunga umntaka Mugabe ethwele impahla edongwe esitolo seGucci ezaziwa ngokuthi silentengo ephakeme. UJuma uthi uChatunga engabe ethole imali yokuthenga impahla le kuyise.
Imuli kaMongameli ilamankampani amakhulu avele esenza imali. Le mthemba liyakwazi loka asibehlomisa ngakho abantu kakhulu bekhuluma indaba ye-ice cream le. Bale nkampani ba-Alpha and Omega Games. Eyinkampani engenza imali balima benza lokho ngaloko okushiyeshiyeneyo. So angiboni ukubana kona kungathatha imali ezikhwameni zikahulumende ukuthi umfana lo azikholisise.
Uphinde wathi uChatunga wenza okungenziwa ngabantwana bonke beZimbabwe.
Kuyafana lo mntanakho ngumntanami. Nxa ngihambile ngiyamchuphela imali esikhwameni sami ngimnike nxa yena ukuthi zakazimele yedwa kakabe le mali yakhe. Ayenze phela afuna ukwenzela athenge afuna ukuthenga azikholisise njengomntwana nje wonke ongaba ngumntwana kumbe wokabani kumbe wokabani. So mbona ngantwa yinto yebo ngokukhangelwa nje kodwa-ke kona ngokwakho ngabana ngabantu labo abanenkampani zabo abazenzela imali yabo.
Kodwa-ke umlalazi uthi okwenziwa nguChatunga inhlala yenza emolini yakoMugabe.
Lokhu kwa kusasa mangazi kwaqala ngoyise evulala ilizwe kwabuya ngonina eqala ukuhamba thenga nje yonke into ayifunayo kade sokusebantwaneni ngitho lokumzulu okuncane sivele siya expecta ukuthi kuza betha lakho kusiya khona phana siyayazi ubana imuli enjani liyana imuli ekholisa ukuhlupheka kwabantwana kweZimbabwe.
Akwaziyo ukuthi umongameli Robert Mugabe uzaphathelani izalwane zeZimbabwe ngesikhathi sebuyela ekhaya. Kulabanye abathi uzabe ephethe izandla, kuthi ke abamsekelayo bathi uzabe selolwazi lokwenza okuchiyeneyo uhambelana leZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguKip Stube.